Uhlangothi lwezifundo olwe Russian Open Learning Center lusungulwe okusemthethweni ekolitshini le-University of Zimbabwe ngomvulo odluleyo mhlaka 16 Mfumfu njalo kuzaqala linyanga. Umqondisi obona ngezifundo zekolitshini leli, umnumzana Munyaradzi Madambi, uthi ukufundwa kwe-Russian ekolitshini leli ukuhambelana lesifiso sikahulumende sokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye ukuzotshala imali eZimbabwe.
When we say as a nation we are open for business.
Yikho nxa sisithi ilizwe lethu livulekile ukuthi loba bani waselizweni liphi engabuya uzosungula ibhizimusi lakhe kwelakithi, kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi lwendimi ezifana ne-Chinese, French, Portuguese, Russian, German lezinye.
Umnumzana Madambi wengeze esithi isiRussian sizafundwa kulandelwa iziqondiso ze-UZ ezigoqela ukubhadalwa kwezimali zezifundo ngabafundi bonke. Obona ngezokwethulwa kwemibiko esigodlweni sommeli weRussia eZimbabwe, umnumzana Igor Kropyatnik, uthi ukufundiswa kweRussian elizweni kuveza ukuqina kobudlelwane bamazwe womabili.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
siyakwazi ukuthi sesineminyaka eminingi sitholisa izifundi zaseZimbabwe indawo zokuyafunda ezikolweni zaphezulu kwele-Russia, ukuthi njalo osomabhizimusi bazancedakala ngoba leli thuba lokufundela i-Russian ayisikho lezifundi kuphela, kodwa loba ngubani ongafuna konke lokhu kutshengisa ubungane obuqotho phakathi kwe-Russia leZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi ukuvulwa kohlangothi lwezifundo zeRussian e-University of Zimbabwe kuveza eyinye yendlela zeRussia zokufuna ukuhuquluza umnotho weZimbabwe.
I-Russia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kukaPresident Putin, i-Russia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu. I-Britain yadla yachiya, i-China sidlile okuzwayo yadlula, kanti i-Russia la isifuna ukuzokudla kuthiwa ama-China. So ukuze ikwanise ukudla yona i-Russia la, kumele ukuthi abantu bezwe ulimi lwayo. Ma ingena konke emakhaya ikhuluma labantu labana bebesizwa ukuthi ama-Russian athini afunani.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezobudlelwane bamazwe omhlaba njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Common Markets and Liberal Solutions, kavumelani logumbo.
Ukufunda ulimi lwe-Russia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele besekuphuzile kulabantwana bethu abaningi abafunda e-Russia kumbe abazafuna ukuyafunda e-Russia. Labo abe-Russia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe, kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo. Hathi mina ngithi amazwe ethu wonke omabili azazuza izithelo uma nxa isiRussia sifundwa lapha eZimbabwe, sesikhulunywa eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Masimba Kuchera, uthi akaboni eleZimbabwe lithola inzuzo ekhanyayo kulokhu kusebenzelana komazwe womabili.
Ngibona njengani iRussia yiyo ezathola okuningi lapha, ngoba siyakubona ukuthi amaRussian ayabuya lapha walama-investments amaningi. Njalo siyakunobandlululo okuningi kakhulu othi amazwe amabhenzi uthi waye eRussia uthi bayisebenza khona ngale, angiboni ukuthi kuyaphuma. So iRussia yiyo ezathola okuningi lapha kuprogramu le.
Lolu hlelo lwezifundo zeRussian lusungulwe e-UZ ngokusebenzelana lekolitshi ele-Russian Biotechnological University imele ugatsha lwezemfundo kwele-Russia. Ele-Russia libikwa liqinisa inhlelo zalo zokutshala imali emisebenzini ehlukeneyo eZimbabwe egoqela eyezokwemba leminye. Ele-China yilo lamanye amazwe awaqala ukusungula uhlangothi lokufundwa kolimi lwaleli lizwe e-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2006 okwasolwa ngabanengi ngoba ilizwe leli lalisetheswa amacala okuhuquluza. Ezinye ingcwethi zokudlelana kwamazwe womhlaba zithi inyathelo elathathwa yi-China hatshi eZimbabwe kuphela wodwa lakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika yilo eselilandelwa ngele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.